sengizama ukuyilandela. Ngibone ngani ukuthiwa luthuli kuphela. Abantu sebelandela khona kwana ukuthi kudlula imota lapha. Kwadlula izaphu. Ngaba liyuthi mina ngesikhathi sempi izaphu ngangiyithandi lesi. Ngenhliziyo yami yonke. Lokho engikubona ngathi ayisikho zaphu lokho.
Ngazi zathi obani wena usitsho njalo.
Ngikhangele inswelo zekithi zikamthwakazi. Kanti sithina sifuna uzibuse kamthwakazi. Abantu abalokho besafuna ipolitics yeZimbabwe liyana. You will never win amapolitics ipolitical scenario yeZimbabwe. You will never win. So why vele uzihlupha ngayo? Where zingalilwisa udaba lokuthi lana lizibuse.
Indaba zonke esikhuluma ngazo ngesigaba seMandebeleni uzakuzwa abantu bekhuluma either nge-devolution kumbe ngokuthi baphambuke ilizwe liqamulwe libe ngamazwe amabili elikamthwakazi lelinye leli. Afuzwayo yiyo indaba ekhona lapha eZimbabwe na kumbe ikhulunywa kakhulu phandle kwelizwe?
Iyakhulunywa laloba abantu abaphakathi eZimbabwe bengayikhulumi. Ungabafica bese emakhoneni bayikhuluma. Kodwa uhlupho lwangikhona ukuthi akukayenziwa kakhulu ukuthi beyikhulume besegcekeni. Kodwa bengafuqwa bebesekhoneni bayakhuluma ukuthi hayi lokhu kuyasihlupha ngabe lathi sinjani. Sizimela sodwa.
Ikanti-ke labo abanye abavuke sebebhale devolution way kumgabe way. Engxenye babona angani indlela e-devolution engabanceda ngcono kuleyo ukuthi ilizwe lehlukaniswe libe ngabambili.
Abantu bona bafuna ukuthi bebambe okungokwabo. So abantu ukuquma ukuthi vele bona elizweni lona leli bazibona njengezethekeleni. Because bese kuthi hayi uma sibanjwa kanje kungangcono sinjani? Sizimele sodwa ngoba sapropose i-devolution. Abafuni ukuthi benjani beyi-implement ukuthi sibe sikwanise ukuphiliswa ngama-resources ethu.
Kodwa phela mlalazi, nxa usithi kasizibuse ilizwe lihlukaniswe, labo abaphakathi abafana labo zaphu, ungakhangela lamhlanje ku-Congress yabo, banxuse abamabanye amabandla, abe-PDP, oSimba Makoni labanye, abasekela i-devolution. Awuboni ukuthi ingaba yindlela engcono kule yokwehlukanisa ilizwe?
Ngicela zikorekte indaba yethu khonapho. Kasifuni ukuquma ilizwe thina. Ngo-1893 before uRhodes abahuquluzi bakhe bezobhidliza umbuso kalobhengula, sase sivele sehlile ilizwe elizimeleyo. IMashonaland kulilizwe elizimeleyo. So kasingathi sifuna ukuquma, hayi sifuna ukubuyisela kulokho okwakuyikho khona. Uma uyikuthi lana uthathela insimu yakho usufuna insimu yakho, awutsho ukuthi ngifuna lingiqumele insimu yami, hayi ngicela lingibuyisele insimu yami. Ukuthi lana sithi i-devolution, sithi i-devolution futhi sibuye siyebuswa futhi. Hayi bo, kanti siyabe sithi senzani khonapho. Thina kasithi kasibuyiseleni into yethu, sizibusele ilizwe lethu. Uma silivoxa, silivoxe thina. Uma silivusa, kasilivuseni. Labana labo baziphilele ngawo, ngonke abantu bethu.
Uba umzwile ubaba umlalazi uthi yena ayisikho ukuthi siyacela namuhla sesifuna insimu yethu. Kodwa kungeke kwenzakala na kusetshenziswa amabandla anjengawona lawo awezapho.
Kungazake kwayenzakala kusetshenziswa amabandla ezapho. Bona labo bakhuluma nge-devolution labo yindlela elula, kodwa wonke umuntu uyatsho ukuthi hayi sina singaqhubeka sithathana kanje kuzabandela ukuthi sithine sehlukeni.
Wothi mbuyele kumlalazi sihle siphethe ingxoxo yethu. Izaphu ingazake yaqhubekisela phambili na isikhalazo senu lesi sokuthi insimu yethu sesiyifuna?
Sesaba approacha bona bafuna i-politics. Mina ngicela ukuthi la ngingabi indoda e-China inja ifihle umphini. Umbuso wethu wena lo vele waphoxwa izaphu. Umdala wasiphoxa in the first place ngokuvume ukuthi ngosetshenzisane amazwe kube lilizwe eliyi-1. Well, you fair and fine. Abanye abantu babengakakuzwisisi kahle, babengayizuzanga kuthi i-history yangkhona. But abanye vele abadala babesikhulise besixoxela ukuthi kwakuvele kunje kunje. So now that we have discovered that, kanti sesifuna ukuba sesisiyancenga, sicelani ukuthi nanalisiranele lisishare ngapha siziranele. Abantu bethu abaqhatshwa, abantu bethu bayafeyiliswa kulaa nto abangayenza ngapha. Khathi esibengisesho lotsho, kubuya abantu from Harare bezoyenza umgwaqo. Yibo bodwa kakule even one muntu wakithi osebenzayo kuthi ngasiqhubekeni sithi devolution. Devolution mayifuthi ngoba kuyaqhubeka vele belokho bebuya bezosihlukumeza. Kasehlukani. baneni labantu lama bayehlala bodwa ngalesibe ngomakhelwane nathi sihlale sodwa na
babafuzwayo elakho elokugcina ubona ngani amabandla ezombusazwe angazake aqhubekisela na umnqondo lo
ngishothi thewu yabantu ikakhulu abasemkhonweni magqileni bakubona ngani ukuthi ilizwe libuye kanti abanye ngathi ngixoxa labo bayitele ukuthi ilizwe beligqoke ngani ngepentlish wathi lisonga ngegazi bangixoxa nabanye amagorisa kulula ukuthi lathi sibambe umnotho wethu i-devolution akuzokwehlule ukuthi i-devolution i-implemente iphilise abantu bemandebeleni kuyabe kungasela ngenye indlela zokuthi benzani befuqe labo bethathe ilizwe labo so konke khonokho abantu balakho emakhandabo akukho ukuthi ukhona umuntu izwi lokulithi bandi izwi lokulithi bandi umbono abantu abawushareyayo but into efuphayo ukuthi how do you arrive to that